intengo eziningi zilokhu ziqansa njalo ezinye zilokhu zingakayehli njengokukhangelelwa. Okuyikubana kukabili okuyinto kakhona. Okunye singathi yibuqholo bomabhizimusi, okunye njalo yikubana sifuze sikunanzelele ikakhulu nxa sikhuluma into zamabhizimusi lezomikhonomi. Uhulumende ngabe naso isifiso njalo akubabaze athi sesenze savumelana ukuthi asehlise namaprice. Kodwa kuba le nto esithi yigap between implementation le-announcement. Esikubona isikhathi esiningi ukubana uhulumende uzo-announce athi sesivumelane lokho. Bese sikhangela kundaba zemabhizimusi. Mina singavumelana lo uhulumende njengobusinessman ukuthi sizabisela amaprize mhla ka-25. Kodwa isitoku lese ubusinessman asesibambile usithenge ngamaprize athe phezulu kulalawo uhulumende asefuna athengise ngayo. Okuthikubanayo ukuthi uzakuya kulosi. Into eyenzakalayo ukuthi uhulumende maye sesitshela abantu ukuthi sokuvunyelweni labo masamabhizimusi ukuthi behlise. Kule nto angasayikhulumanga loba akayivezanga ukuthi labo njengoba basebewodile ngamaprize athe gxagxa labakhweza umthelo, nxa bengehlisa ilosi ikhavwa ngubani? Ngoba sakunanzelela ukuthi amaprize azayehla. Ilawo azabe thatha istock esija. Kodwa lesi sidala bengasithengisa ngamaprize babe runa ukuthi ayilosi. Akula bhizimusi erana ilosi. Oba ubusinessman ozafuna ukurana ilosi. Igap yona leyana ikhavwa njani njalo ilungiswa njani? Into engacaciyo kwi-implementation yendaba yokwehlisa amaprize. Ngiyakuzwisisa njalo ukubana ngalesi ndlela uhulumende uzamile ukubana yena angayenzi ukuthiwa ngama-control price. Wenze okuyi-negotiation okubana ngama-manufacturers lama-retailers abavumelene lohulumende ukuthi kubuyele kumaprize lana.
Khona ngeyaziphi izinto kahle kahle okuthiwa izakwehla?
I-matrix yangkhona ukuthi bakwenza njani njalo kuqalisa kuyiphi i-product ekuqaliseni nini. Ungakhangelela sonke sikhangelela ukuthi kwehliswa kwama-price kube ngama-product wonke. Kodwa ungakhangela abantu ababakhona emhlanganweni njalo abazikhulumelayo bona ukuthi bavumelana nohulumende. Baba ama-basic product esithi ngama-product esiwadla nsuku ngensuku. Not wonke nje ngoba ngakhangela laphana kwakulabantu abeze-cooking oil, abezomumbu, impuphu, laba ama-baker. Into esasibakhangele bekhona. Kodwa kulama ama-product angekho khonapho. Ngoba uhulumeni nxa esekhulumile wathi ama-product kayehle. Wonke umuntu abesekhangelele ukuthi yonke into kayehle. Kodwa engikusibona kungani kwaswelakala yikuchasisa nguhulumende labona laba abavumelanayo ukuthi kwenziwa njani ukwehlisa ama-price. Ngoba kuqakathekile ukubana sivumelane ukuthi sesiyehlisa ama-price sesivumelene. Njalo sibe sesikuchasisa, njalo sesikutshela abantu ukuthi kuzakwenzakala njalo. Singakhangela ukuthi ama-price amaningi abasawafaki njengoba sebatshengisa. Imbangela kuyikubana kulobungezwa njalo lobuthi esithi ukuthatha advantage by abobusinessmen. Ngoba ungananzelela ukuthi amaviki adlulileyo uhulumende uvumile wafaka umthetho ukuthi nxa ulala idola kawuthengi ngedola lona leliyana. So uzakubona ukubana sokunakho ukwenzakala phakathi kwabobusinessmen ukuthi labezitolo babe ngani bathokozelela ukubamba idola ukudlula ibond loba yekocash loba yiswipe. So uzananzelela ukuthi amaprize amane abasawafaka amaprize. Ngoba isikhathi esiningi engalifaka iprize ngedola